Ngombono wami mina ngivumelana laye kakhulu uMongameli Obama ngoba eqinisweni sivili kumele abantu bebambane sivili kungela ukuthi lo umuntu ukhonza lipibanja ngoba singakhangela phela vele iAmerica yona ngokwayo ilizwe elakhiwa ngabantu ababebaleka bebaleka eEurope khona le balekela ukubulawa because ngabala malungelo ukuthi bekhonze ngendlela abafuna ngayo. So kulungile kakhulu lokho okwenziwa ngo-Obama njalo kuyakhuthaza ukuthi abantu bebambane ngoba ukubambana yikho kuhle kakhulu njalo engikubonayo mina ukuthi into yenkonzo le yinto yamalungelo abantu sibili ukuthi akumelanga kube into evele ikhulunywa ngayo.
Bona abokholo lwesimuslim ungathi benza konke abamele ukuthi ngaba yakwenza yini ukusola lokulwisana le terrorism.
Sesibabonile sivili kakhulu lapha ama-imam wona esimuslim abaye babafundisi bakhona besimuslim besukuma sivili emphakathini bekhuluma ngabo ububi bama-radicals wona lawa i-ICC oBoko Haram bonke bonaba oma-Taliban. Into kumele siyinanzelele lapha ukuthi okwenza kakhulu ukuthi abantu laba besimuslim America sengani basolwa kakhulu ukuthi abantu abaningi lapha eAmerica bangama-Christians basuka bebuthelela bonke sebebajajwa ngani bonke ngabantu ababi kanti kakunjalo ngoba ama-Christians lawe njalo kalunganga wonke uyabona baningi kakhulu abantu abangama-Christians lapha ababulala abanye abantu mahlayana nje kodwa zake kwekukhulunywe ngokuthi khona angum-Christian uyabona. So laba bantu besimuslim ababulala abantu ngabantu abavele bengabantu ababi kakhulu ngoba akula muntu ongaqhuma omunye umuntu sibili ngengqamu intamo jukujuqa ikhanda njalo. Yikho lina lani ku-Studio 7 libabizwa ngokuthi kalithini igama leni leli elama-radical extremist lesindebele Mr. Nkomo akuncedise.
Abahlamuki abokholo lwesimuslim abedlulisa amalawulo.
Yes, exactly. Anti uyaviza kuqala ukuthi uyazitsho nje ukuthi abantu abadlulisa amalawulo yabo. So asobantu abaku-mainstream sibili ongathi ngabantu nje abanormal abaphila abanye.